Abantu bathi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuze ibutho lamapolisa abaqhubekela phambili bekhahlameza uZulu kulandela ukutshengisela kwabo emgwaqweni bekhonana ngesimo esibi somnotho kweZimbabwe. Bathi akusoze kube lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe awokholo lwesiKristu, uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa nxa abantu belokhu betshaywa ngamasotsha namapolisa. Sokulamaviki amabili uZulu atshengisela emgwaqweni ekhala ngokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lempahla etshiyeneyo. Ibutho labulala abantu abambalwa, abanye balimala okumangalisayo, kwabotshwa njalo abedlula amakhulu angamatshumi ayisithupha 600. Umfundisi Ray Motsi uthi wonke lokhu lokwenziwa libutho khonamanje akusoze kwenze kube lokukhulumisana okujulileyo phakathi kukahulumende, amabandla aphikisayo labanye abafunakalayo kunkulumo zokwakha ilizwe leZimbabwe.
Nxa befuna ukuthi kube le-dialogue kumele bathengisele ngezenzo ngendlela abalungisa ngayo izinto ukuthi ngabantu abafuna ukukhulumisana labantu babo kungabe khona ukwesaba lokwethuselana.
Singathi kodwa kuzaba lenkulumo lezinjani abantu belokhu betshaywa ngamapolisa langamasotsha, ungathini ngakhonoko?
Yikho engikutshoyo mina khonoko ukuthi nxa kukhulunywa akukhulunywa vele abantu abanye basejele. Kumele kube labantu abazizwa bekhululekile ukuthi bangamaZimbabweni ukuthi bakhulume bekhululekile becwensile njalo.
Kodwa ubona ngizani kuyayenziwa nini konke khonokhu njengoba singaboni lutho okwamanje ukuthi kungenza?
Akula into ethembisayo ngoba nxa kuthiwa khona kuyakhulunyiswana kube le-dialogue yona leyi abayishoyo, kumele kube lo-driver umshayeli esimaziyo esimbonayo okhanyayo ukwenzela ukuthi khona nxa abantu belamacebo baya kuye yena lowana umuntu ukuthi sibembono onje kungayenzakala yini ukuthi lawo umbono uye phakathi kwengxoxo yangikhona. Yikho okwakathesi akukachasi kube ukuthi kuza kuya ngaphi, sisamelela ukuthi sizwe ukuthi kulamalungiselelo bani okuthi kuphumelele.
Singathi-ke abezinkonzo-ke bangeke bakuqalisa konke lokho.
Into engiyibonayo Dube esegcekeni, abenkonzo bayakhwanisa kodwa kasewonke umuntu osenkonzweni oyenelisa ukwenza lokhu. Kufuna vele abantu abalama-skills angikhona lolwazi ukuthi kusetshenzwa njani, ngoba ungathi vele abantu besenkonzo asebonke vele abayenelisayo ukwenza lokhu. Kufuna abantu abale-experience angikhona lesi sindo esokuthi wonke umuntu oseZimbabwe angaya kubo ukuthi bakhulumisane bahlale phansi kukhulume.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Billy Zigawule okudale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF.
Nxa kusenzwa i-national dialogue omele esungule uhlelo lolo ngama-stakeholders, kodwa umongameli ubelekele isandla esikhulu ekutheni kuhlanganiswe la ama-stakeholders ebe nguye esibile njengoba sitsho thina hhayi sikhulumisaneni, nguye omele kuqale khonokho, kodwa kuqalwa kusenziwa yiwo ama-stakeholders, sikhangela abakhokhele yoma-church, abakhokheli bezomdabu, bakhokheli bezomabandla zombanga mbusazwe, bonke abantu bahlangane bahlanganisa amakhanda yiko kumaqala khona khonapho.
Ye, kodwa siyabona ukuthi lokhu umongameli wakukhulumayo akukabi lokukhona okubambekayo okusitshengisela ukuthi kuyayenzakala khonokho pho abantu bakhangele ngapi manje.
I-commission ye-reconciliation liyana imele layike lo msebenzi omkhulu kakhulu, yiye emele kakhulu iqalise ukusungula uhlelo lwakhona incedisane layo umongameli. Umongameli sekhulumile kodwa-ke kwesinye isikhathi phela kuyakufuna ukuthi khonapha encediswe ikakhulu i-commission yale reconciliation commission liyana yiyo engathi e-national healing, yiyo njalo elomlando kakhulu ku-area yena leyo ukuthi ingahlanganisa abantu, ngoba umlando umsebenzi wayo kakhulu khonoko ukuthi ithobe ilungisise ikakhulu ihlanganisa bona ama-stakeholders analaka ukuthi bahlangane.
Ye, manje sibona ngazani-ke ukuqhubekela phambili kusoze kube lakhonokho ukuthiwa uhulumende womanyano lamabandla njengo-MDC leZANU-PF nxa ungakhulunyiswana kuhle.
Ngiyibona ngani kuzazalwa sibili into ephumelelayo kungakhulunyiswana, ngoba ngilalele Malema ekhuluma esithi mina ngalikhulumisana wayishamisa ngamtshela ngathi wena njengoba sithi wena warisowaris hhayi vele eceleni loku khangela abantu isizwe siqakathekile ukwedlula yonke into.
Umnumzana Billy Zigawule lilunga lebandla leZANU-PF ukudale le Central Committee. Sicoxe laye eGweru eNkabazwe.